uzulu weZimbabwe wamukele ngemibono ehlukeneyo inyathelo elibikwe nguChamisa lokuqhubeka elisana leZANU-PF ngokuya emthethandaba we-African Commission for Human and People's Rights ACHPR besithi sokuyisikhathi sokuthi ilizwe likhangelele phambili. Umnumzana Chamisa uthe usedlulisele phambili udaba lwakhe lokuthi waqilwa kukhetho lwangontulikazi ngoba engasuthisekanga ngesinqumo somthethandaba waphezulu elizweni oweConcord. Encwadini yakhe azayisa kukomishini yeBanjo, uChamisa wetheze uhulumende weZimbabwe umlando wokuvimba uZulu ukuthi azikhethele umongameli amfunayo ngokuqilibezela akwenze ekhethweni. Umnumzana uNosimo Madiri uthe uChamisa kufuze amukele isinqumo somthethandaba weConcord aqale njalo ukululunga ibandla lakhe ukuze linqobe kukhetho oluzayo luka-2023.
Ngokubona kwami ngibona ngani uChamisa lapha usedlalisa isikhathi langama-resources angelawo. Utshengisa ukuthi impumela esifakwe ngumthethwandaba we-constitutional court ayisoze itshintshe, so ngcono ayekelane lakho abone ukuthi angalungiselela yini kahle ngo-2023, ngoba kathesi ambone ukuthi ama-results akhulunywa yizek langomthetho ukuthi wakhuluma ngathini u-constitutional court ungatshintsha. So mbona ngani lapha hhayi angayekela alungiselele for 2023 kungcono.
Umnumzana Leon Dlovu yena ubalise ukuthi ukusa indaba yakhe eBanjo kakusoze kuqule lutho njalo kulakho ukuthuthuzela impi elizweni.
Ule right yona le yokuzenzela izinto zona lezo, kodwa sonke siyazi ukuthi lokhu akusatshintshi. Sowukhona sowukhona, umnangagwa kasoze avuma ukwehla, and kungaba lenye impi engabulala abantu abangenzanga lutho. Mbona ngani uChamisa asofuza akwenze ikuvuma and then a reset i-campaign yakhe, behlale phansi lapho uShimeni Ncube, lapho uThinta Ibithi, lapho uWendi bakhe, labanye bakhe abasakhulayo bekhangele ku-2023.
Ubuye waxwayisa ukuthi loba iBanjo inganquma ikukhuthaza ukubunjwa kwahulumende womanyano, uChamisa kuzamele angavumi ame ngokuqinisa ibandla lakhe. Umnumzana iPhuthelinkosi Maphosa owezaphu uthi uChamisa uthatha leli nyathelo ngesifiso sokuthi kulandele umthetho qobo eZimbabwe, kodwa ingabe sidlalisa isikhathi ngoba umthethandaba weConstitutional Court yiwo olamandla phezu kwalokho okungakhulunywa ngezinye inhlanganisa. Egcizelela kulokhu uMaphosa uthe loba nje uChamisa engaza phambili udaba lwakhe sokungaba nzima ukuthi izinqumo zale ikhomishini zilandelwe. Umnumzana Bukhosi Nkiwani sakamuzi seHarare uthe uChamisa uqondile etshengisa ukuba umuntu ofisa ukuthi izalwane zakuleli zithole inkululeko kundubo ezibhekane lazo okwesikhathi eside bephansi kombuso webandla leZANU-PF.
Inkinga ekhona ukuthi sesithethe udaba lolu salwenza loba ngolukaChamisa lomnangagwa. Udaba olukhona luphakathi kwabantwana beZimbabwe abatshontshelwe ivoti yabo. Ngithemba lawe ububona nje umumo elizweni ukuthi akula bantu abathokozayo ukuthi uyidiwe unqobile. Khonokho kufuze ukukutshele something ukuthi izizalwane zakuleli ngazijabuli zifuna i-justice ecacayo, hhathi leyo emthethandaba wezalo.
Umongameli Mnangagwa ugcotshiwe ukuqala umsebenzi wakhe wokubusa iZimbabwe okuminyaka emihlanu elandelayo emkhosini omkhulu owenzelwe izolo eHarare, ongenwe inkokheli yamazwe e-Afrika abegoqela umongameli Paul Kagame weRwanda, uCyril Ramaphosa weSouth Africa labanye. Ngimele isithu 7 kuseHarare, ngiuGibson Bebe.